So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kuMfumfu 2020 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela bathi abantu kumele bazivikele kugcwane le COVID-19 loba kulabantu abalithumi lanye 11 abahlolwe izolo batholakala belomkhuhlane lo.
Siyaxwayisa kakhulu bantu bakithi lilandele funa ukwela kutshelwa nguhulumende amamaski aqakatheke kakhulu.
Ibandla lezanupf lithi lifisa ukuvotelwa ngabantu abafika izigidi ezinhlanu 5 million ngomnyaka ka-2023.
Abantu bakhona bakhona okufunakala ukukhuthazana nje kuphela ukuthi abantu basuke.
Izakhamizi zivuselela idamu ukwenzela ukuzithuthukisa.
Into enkulu, into ezo-empower umphakathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abezempilakahle bakhuthaza abantu ukuthi balandele iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ngesikhathi kulabantu abalitshumi lanye 11 abasenda kuhlolwa eZimbabwe batholakala benomkhuhlane we-coronavirus. Umevesigama usethulela lolu daba.
Kukhanya ngani balutshwana abantu kulezi nsuku abahlolwa betholakale bele COVID-19 eZimbabwe, loba nje lilakho ukumemetheka kakhulu igciwane le-coronavirus nxa abantu bengalandeli iziqondiso ezethulwa yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele ebona ngezempilakahle eye-World Health Organization labezempilakahle elizweni. Okwamanje kulabantu abafika phose inkulungwane ezilithumi 8110 asebatholakala bele COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho lonyaka. Uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle luthi abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7673 sebaphepha kumkhuhlane lo, kuthi ke abedlula amakhulu amabili 230 babulawa yi-COVID-19. Odokotela bathi abantu bengalibali ukuthi igciwane le-COVID-19 lokhu limemetheka. Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya osebenza eMpilo Hospital uthi kumele abantu balimuke ngoba lingamemetheka okwethusayo igciwane le-COVID-19 bengekela ukulandela iziqondiso ezethulwa ngabezempilakahle.
Xwayisa ukuthi ligqoka amamaski nokuthi ligeze izandla lokuthi lingaxokozeli lifuqana limelele izinto lapho elithenga khona. Liyaxwayisa kakhulu umkhuhlane lo kukhanya usubuya okwesibili. Kwezinye indawo nxa ubuya okwesibili kukhanya ukuthi uyabe usulamandla.
Ungwenya uthi kumele abantu bagqoke ngemfanelo amamaski ukwenzela ukunqabela ukumemetheka kumkhuhlane we-COVID-19.
Siyaxwayisa kakhulu bantu bakithi lilandele khona ukwela kutshelwa nguhulumende amamaski aqakatheke kakhulu. Sibona abaningi liwagqoka kodwa litshiya amakhala phandle, lokhu kuyingozi embi kakhulu. Siyalincenga abantu bakithi, umkhuhlane lo uyayenelisa ukubulala abantu abaningi.
Lokhu kusekelwe ngabanye odokotela abathi kumele abantu baqaphele ngoba umkhuhlane lo umemetheka okwethusayo emhlabeni wonke jikelele. Isibhedlela seJohns Hopkins University sithi sekulabantu abafika phose izigidi ezingamachumi amane 39 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Isibhedlela lesi sithi abantu abedlula isigidi 1,110,843 sebatshona. Kwele Melika kulabantu abafika phose izigidi ezilichumi 8 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Sokwatshona abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 219,000. Omunye wabantu abaphepha kumkhuhlane lo eZimbabwe uThabiso Gumede uchasisa ngokunye abhekana lakho engakahlolwa umkhuhlane lo.
Ye, i-corona satholakala silayo sibili. Engakubonayo ukuthi mina kuya ngomzimba womuntu ukuthi umzimba yabe uqine okunjani ngesikhathi sonesethu etholakala elayo i-corona. Mina ngatholakala ngisaye ngitshengise any ama-symptoms emzimbeni ngaphandle kokuthi ngangitshawa likhanda kwesinye isikhathi. Kodwa-ke ikhanda lakhona wawungeke watsho lalo ngoba kwakuyo ikhanda lena elijayelekileyo nje.
Umnumzana Thamsanqa Khumalo uthi kulabanye abantu abathandabuza ukuthi kulomkhuhlane we-COVID-19 COVID-19 eZimbabwe.
Abantu esibazwe ngabantu esibabona esibazwe ma red units abaningi baseke sibabone njalo noma labona abo kunywa ezinye izinto ukuthi angamanga iloku nalokhu ya sathi kwenza khonoko ngesuku zokuqala kwe AIDS ngayikho ngamanga leli iziwisi emaphepheni kodwa sibabona abantu abaningi abathina bechona ngakhonoko ikhathesa abantu abaningi sesinqabela lesizifo kodwa ku COVID lapho khanya silibele kakhulu ngizama ucebisa uZulu ukuthi hayi ifo lesi sikhona kasinqabele.
Ukhumalo uthi sifo lesi kasikhethi muntu. Inkuthazo le yenziwa usumemetheka umkhushane lo kuzwekazi le-Europe lakwelemelika okungavalwa amabhizimusi lokunye kusenzelwa unqabela i-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
IZimbabwe Anti-Corruption Commission kubikwa ukuthi ihlolisisa ubukhohlakali okuthiwa benziwa ngudokotela John Mangwiro, umsekelo umphathintambo wezempilakahle okuthiwa wakhatha inkampani ye-Youth Healthcare okungekho emthethweni. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi uDokotela Mangwiro wethusela ezinye izisebenzi zenkampani ethenga amaphilisi lokunye esithi kumele iYouth Healthcare ithenge okwakufunwa nguhulumende okuqela imitshina yokuhlola iCOVID-19 ebiza amadola adlula izigidi ezinhlanu lengxenye $5.6 million. Kasenelisanga ukukhuluma laye ngodaba lolu ngoba ubengadobhi umakhalekhukhwini wakhe. Ayemsekela kuhlangothi lwezempilakahle uDokotela Obadaya Moyo wasuswa esikhundleni lesi esithuswa icala lokuthi wadinga inkampani ongekho emthethweni ukuthi ithenge impahla ye-COVID-19 ngemali efika izigidi ezingama-60 million dollars. Ibandla leZANU-PF liqhubekela phambili likhankasela ukuthola abantu abedlula izigidi ezinhlanu 5 million abangalivotela kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Ibandla leli lenza imihlangano eminingi ezabelweni zonke eZimbabwe lapho likhulumisana khona loZulu ngokubhalisela ukuvota. Inhlanganiso ezizimele zodwa zisanda kwenza uphenyo oluveza ukuthi balutshwane abantu kakhulu ababhalisela ukuvota. Bazavela ngaphi abantu abaningi abadingwa libandla leZANU-PF? Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Joseph Chuma okubandla elibusayo njalo owake wamela iphelandaba mpophoma edala lephalamende.
Ipopulation yeZimbabwe iyakunika ukubona abantu laba bakhona kodwa ngezizathu ezithize abakho ngekesikhathi kumbe bebengasekomelini ukuvota. So yibo abantu esibona siyobaguduza ezindlini emakhaya sibanike ithemba sisibaningi njalo futhi i-drive yokuthi banazelele ukubana ivoti yabo ilungelo labo eligcweleyo okumele beli-exercise.
Siyabona ukuthi kule nhlanganiso ezithi abantu abalutshwane babhalisela ukuthi bavote ngo-2023, ubona ngani pho nxa kunjalo lizabathola ngapha
abantu? Abantu bakhona bakhona, okufunakala yikukhuthazana nje kuphela ukuthi abantu basukume. Abantu bangakhuthazwa, hayi abantu kulabanye abantu ngiyakwazi ukuthi amalunga ayithivi ngikuza mpheru ozihlalelayo kwazi ukuthi hayi vele ngiyakwazi sesiminile sekele ukuyavota engakwazi ukuthi inandakelelani nxa isiba reduce ingasidlisa futhi kwesinye isikhathi. So abantu kumele bekhuthaze, abanye abantu bela bantu ukuthi hayi it's obvious. So ke uyabona kufana lokuthi nxa ibhoso idlala omunye umuntu ethi hayi ngiyabesika ngabe uyabuyela vele sesiwinile bekungathi hayi but iyafunakala la uthi nxa ukhwapha estadium uyixhuselisiyaphambi labana uyinyinga idlamu zambelana la mantshukutsho. So yiko kufananayo nakithi na urona amanye amamembers ethu bahla laphansi bethi hayi vele siyawina obvious bese bekhona ukuthi hayi kumele besuke bevota.
Kodwa abantu lokho bele themba yini ngezokhetho golide?
Ithemba likhona ligcwele kakhulu ngithemba ngoba uyakhanya even nakithi ngapha ngalo ukuthi into zokhetho zihambe kuhle kulokuqhela phakathi ngalo ukuthi ayiharali lebulawayo lamanye ama-town lawo siyawathatha konke ngoba yibo vele futhi all ama-influential members ezanu-PF angikhona kodwa siyokuthi emakhaya amabizo emakhaya kwesikhathi vele abangekho ngidlevili phezulu kuma-structures ethu awephathi thikeze uma esuma top stars ephathi sidliwa ngapha e-town. So nxa ukuthi kodwa sa uyaqhubela ezula sibili why would I not make sure that I get the city yami zami ngingene ngiye eParliament. So konke lokubana abantu nxa usubachasela bekubone bawona zokuthi no lo ngiqinise lo ngizange ngizoya idulezeli ngoba ngabe ikholezela ngabe lawo abathi madrobeni bayangena kuphi.
Umnumzana Joseph Tuma wake wamela iphelendawo Mpophoma edaleni iphalamende ekubandla lezanu PF. Sixoxelaye ekobulawayo. Siphindeza xoxa ngodaba lolu lomnumzana abekezela maduma afuzayo incwethiko zombusazwe ezimeleyo.
Sebesinike iwarning yokuthi vele bazawathola amavoti alandaleyo angu 5 million kumbe alandaleyo 5 million. Ngendlela zabo abazenza ngayo ukuthi bayithole lo 5 million. Ngoba akula ndlela abangaba so confident ngokuthi bazaba ne 5 million votes kungela lutho abazaliyeza towards ukuthi bayithola leyo 5 million. So kuyasitshela ngokusengigcwele ukuthi hayi kukhona asebekuhlelile, kukhona asebekuplanile izano sekulesikhathi eside silayo. Ngingaqamba konke okuqambileyo kuzahlalela khona lapho. So maybe leyo 5 million bakwazi bazayithola.
Siyabona kule nhlanganiso ezithiyeneyo ezithi abantu ababhaliseli ukuvota kuyahlupha sibili. Kuzindawo bathola abantu abangu 10 kumbe 0. So bayabe sebethole ngapho konke lokho.
Kungaba kuliqiniso. I think esesikubona on the ground kathesi. Ngingazi why amanye amaphathi engakwenzi ukuthi izani uPF ibhizi ngabo. Babhizi ngendaba naleyo kurejista abantu ukuvota, especially lokho ekwakhulunywa ngendaba ye-delimitation. So kule activity thize ebonakalayo ukuthi kule number yabantu abacatshangelwe ukuthi ngabe izani uPF ababhizi besiyabhalisela ukuvota. Ongangothi izani uPF futhi kulama-numbers ewafunayo. Usiya ku-delimitation kube nama-constituencies abawakhangeleyo ukuthi bawafune. So baku-process yokubhasa abantu ebasalapho kuyabhoosta khona ama-numbers for i-delimitation. Okudalisayo ukuthi ama-opposition parties amanye athule. Akuna activity abayenzayo ngathi i-delimitation abakwazi ukuthi iyabuya babhizi ngokuxabana kwabo lokuza nje sizwa sebebangisana ama-constituents already.
Umnumzana Bekezela maduma afuzwayo yingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa. Sixoxe laye eseGwanda esabelweni seMatoren South. Abantu eJombe eNkabazwe sebevuselela idamu elagqitshelwa liJebejebe ukwenzela ukuthi bazithuthukise. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Izakhamizi ezihlala esigabeni senduna uthukela ntabeni zithi kuqakathekile ukuvusela idamu lemaje elakhiwa kudala ngoba inkomo zabo kazisela ndawo yokunatha amanzi njalo bafisa ukwenza inhlelo ezishiyeneyo. Omunye wabo umnumzana Thulani Ndebele uthi kuyajabulisa ukubona abantu sibambisana ukwenzela ukuzithuthukisa.
Angibonge kuqala umqondo omuhle kangaka ophangalele kangaka ukuthi kuqalwe iproject eyokuthuthukisa isigaba. Into nje ukuthi sifake nje umbono onjalo noma ungakaqali ukwenziwa into ezinkulu. Into nje kumele siyibonge, into powerful, into enkulu, into ezo empower umphakathi. Ngifuna ukuthi ngithi asiqhubekeni ngokubambana.
Esinye isakamuzi endaweni le umnumzana abadala Dlamini uthi uhlangothi lukahulumende olwe District Development Fund DDF soluhlelisise indlela yokuvuselela idamu leli.
I-DDF report sesiyibonile and ngithanda ukubonga kakhulu and that DDF report bengithanda ukuthi ngichasise ukuthi kumi kanjani abanye kukhanya kasika kuzwisisi ukuthi kuhamba kanjani.
Umnumzana Livingston Stimela isakamuzi sakulumango uthi badinga imali yokuhlawula okuza kwenziwa inkampani yeGodat elakho ukubancedisa ekulungiseni idamu leli.
Omunye wethu kwakhuluma ngoGodat ukuthi uGodat angasenzela ngcono. UGodat yes got the potential to do the job. Kodwa ke engakayenzi umsebenzi uGodat uzathi where is the letter of authority, and that letter of authority is the DDF report because that is a state dam, it's not a private property dam. Yikho ke let us not criticize the that correspondence from DDF.
Abantu bonke esigabeni lesi abagoqela umnumzana Lindeli Ngamantoni bathi sizancida uZulu lingalungisa idamu lemaje.
Emaje nayo eva kodwa mina inhlanhla yami mina ukuthi amadamu wonke ngawami ngoba yonke idamu kimi liyangisebenzela. Malone lese ngijelele ukuthi kakhulu kodwa akukho vele lapho engizafilela khona. Akukho lapho engizafilela khona le maje ngelami, la kwembiba ngelami. Ngikeni ngelami konke ya amazwi akho lawa umbono omuhle lo.
Izakhamizi zithi zisebenza lenduna uthukela ntabeni losobhuku umnumzana Kenneth Siwela abathakazelela ukuvuselelwa kwedamu leli. Akafanelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Singangeni kusigaba esilandelayo sisihlangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. kulabesifazane abaningi abatshengisele izolo emadolobheni athiyeneyo besithi kumele uZulu asuse umongameli Donald Trump esikhundleni ngokuvota kahle lonyaka kukhetho oluzakwenziwa ngenyanga ezayo. Bathi kenze kahle uDonald Trump ofuna ukufaka esikhundleni umahluli abathi uzavimba amalungelo abo. Kulabanye njalo abasekela uTrump abatshengisele kule Melika beveza ukuba basekela konke akwenzayo. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Namhlanje silenhlanhla enye emangalisayo silobaba uNhlanhla Yamangwe Ndiweni. Phela abantu bathi induna kaZulu baba Ndiweni sakwamukela kuhlelo.
Siyabonga baba Dube, siyabonga baba Mthembu ozithembayo. Siyajabula kakhulu lapho, siyabingelela nje umahlaba ezulu jikelele.
Siyabonga kakhulu Mdladla ukuthi sibe lawo namhlanje. Abantu bathi uMdladla phela bathi uNdiweni. Indaba esithi uMdladla.
Izithakazelo zakomjola zakamkheswa umdladla odla amandla akhe ilingwe limpongo imputhi yabahlathi izizwe lezizwane ilodunga kandaba amaleba omfudla.
Uyasithaya sibili akusweleke induna kona manje ikuphi ungaphi kona manje
kulapha ngiseLondon baba Dube ngiseLondon lapha kade ngilanda nje ukuthi bangikhangele nje amehlo lapha esibhedlele lesesikhulu zengiqede iminyaka eminingi kakhulu ngibuya khonapha. Yikho ke bangibiza futhi ukuthi ndoda hoza lapha sibone sikusize.
Ye athi namehlo khona manje.
Hayi siyambonga uSomandla sibili hayi ayiqhubeka aba ngconywana lokho bengisebenza baba Dube lokho bengibamba bamba bengigcina chuyina lapho lalapha kodwa ngiyabona ukuthi hayi ulwazi lukhona lesandla senkosi sikhona yikho ke hayi ngiyaqhubeka abadala babesithi ngihamba lakho ngihamba lakho bakwethu.
Ye kodwa singathi kuyalunga yini kumbe ku bathini?
Hayi bathi kuyalunga kuphela bathi sikhangela nje isikhathi esifitshane kuphela ama few weeks nje if that.
Ye so ke akusitheleke nduna ukuthi okwamanje wenzani ngoba sezwe kuthiwa ke siwasuswe ebuduneni lapha lalapha kuhamba njani kathesi?
Hayi lokhuyana mntu omdala babadube umlilo wamaphepha baba umlilo wamaphepha. Kwakulotshiwe civil constitution laphana ukuthi ezombangazo zingangeneli ezithinta ubukhosi.
Abantu sebakunika itayitli yokuthi uyinduna yabantu kutshona kuwe khonokho
lokhu babaduba kunika ijogo elibanzi kakhulu ukuthi mele nanzelele ukuthi yonke into engiyenzayo isobala iphambi kwabantu lakho kuyangikhehla indleba lezi ukuthi ngilalele abantu ngingabakhulumeli ngizwe ukuthi bafunani kuyini okubadubayo ngiba lesifindo ukuthi ngibahambele ngezinto zonke lezi yikho ke kimi nxa ngisizwa konke lokhu kunginika ijobo elibanzi lakho ijobo leli ngalikhetha kudala kwenza igazi litshise livuthe babadube liqinise inhliziyo liqinise imizimba likhaliphise ingqondo isifuba sikhukhumale sengikwazi ukuthi ngiyisithunywa sabantu noma nini noma kuyini noma njani ngiyisithunywa sabantu yikho ke okwami ngesilungu okuthiwa ukuziphelela nje amakhiwa abathi personal life hayi ayikho sengiyisithunywa sabantu.
Kukhona okwethukayo nxa kukuthi ke khumbula ngikhona okade bekwenza khona ikhona into yokutshayisa uvalo
hayi akulwa baba Dube. Baba Dube ngingalinganisa baba ngisithi nangu umfuka gasela usengena laphana e-11 battalion khona lale kithi uyasifayina phansi ukuthi ngizaba lisoja. Usevumile ukuthi kwelinye ilanga bazathi nansi impi ndoda zivuka dobhi isikhale uye khonale engxenye asoze uphendule. Ngisesimeni lesi angilandaba lezinto zonke lezi kade bezama ukuzenza eyami ingqondo elami ilihlo likhangela impilo zabantu ukuthi baphila kanjani ngibavikele ngendlela zonke ezami esemandleni ezivela phezu kuNkulunkulu. So konke lokhu kade bekwenza ayi kunjengempukane ethi ichaya indlovu inqindi egangeni indlovu ayizwanga lutho iyaqhubeka kodwa umpukane uthi hayi ngimchayile.
Ye so ke nxa singaqhubeka siyaphambili lapha babantweni singathi ke khona ngale lapho okhona entaba zinduna siyabona ukuthi kule cala leliyana okuthiwa walenza wathini wathini icala leliyana selimengaphi khona manje kwakumele ukuthi wa-aphila bakugranta i-$500 ibail. So khona manje kume njani khona manje
laphana limekho laphana ukuthi hayi lingeniswe futhi kulaba ku High Court bayibambe indaba bayibone ukuthi liqiniso kumbe awusopiniso ngoba hayi ngitshaya ihlombe sibili kubaba uNcube uWestman Ncube le team yonke yamagqwetha amaningi kakhulu bantu bathi gwaqa bathi mdlala leyi ngiyethu.
Ye ngithathe leli thuba ukuthi mbonge induna yabantu ubaba uNhlanhla Mangwendi weni sibonge kakhulu baba.
Ah baba Dube Mthembu baba siyabonga kakhulu mahlaba ezulu siyabonga. Siyabonga kakhulu.
Soku isikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani umthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle, ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Okhulumayo nguMike Wobe. Namhla kuhlelo sixoxa lomlobi njalo oyimbongi uMnumzana Njabulo Moyo ngomsebenzi wakhe. Umoyo usanda ukukhethwa ukuba ngumunye wabancintisa kuhlelo lweBulawayo Arts Awards. Njabulo ngiyakwamukela kuhlelo amhlophe ngokuba ngumunye wabakhethwe ukuncintisa kuhlelo lweBulawayo Arts Awards kulomnyaka. Ukubona njani ukukhethwa kwakho ukuba ngumunye ozabe ncintisa kulolu hlelo kulomnyaka?
Ngiyabonga kakhulu umfowethu Mike Hove ngokubana uxhumane lami uhlelo lolu engilubona luhlelo oluhle kakhulu. Njengomlobi ngikhethi ubana ngincintise phakathi kwabanye abalobi endaweni yakoBulawayo. Lokhu kuyinto engijabulisayo njalo ekhombisa ukuthakazelelwa komsebenzi wami nguZulu ofunda lezi ngwalo, nguZulu othanda njalo ukubana uqhubekisele phambili uhlelo lokuthi abantu njengabantu abansundu sizilobele ingwalo ezingasifundisa zisiyakhele ikusasa elihle.
Okwamanje Njabulo usulobe ingwalo ezingaki njalo bengicela ukuthi utshele uZulu okuningi malana ngengwalo zakho?
Sengilobe ingwalo eziyisikhombisa ezigoqela ingwalo zenkondlo ezimbili ezithi zona African Sketches lolunye olubizwa ngokuthi Sketches from My Soul. Lezi zinkondlo ezijonge ukuvusa ugqozi, zigaqazele, zikhuthaze njalo zifundise, zikhuze lapho singathi umphakathi ongabe ulahleka khona usuncedisa ukubana umphakathi kawuthole unyathela nanxa izinto zingabe zinzima. Okwamanje ingwalo esengizilobile lezi zimayelana ngokuthi sinanzelele ukubana emphakathini kuba khona izikhathi zobunzima kodwa munye lomunye akumelanga sikhalale silahle imbeleko ngokufiyelwa, kodwa kuyadingeka ukubana siqhubekele phambili silokukhangelela impilo eyakusasa enhle.
Hayi, sikuzwile Njabulo, gciba ingxoxo yethu ngokutshela uZulu ukuthi abafisa ukuthola ulwazi oluthile malana ngengwalo zakho kumele bayephi.
Ingwalo zami lezi ziyatholakala singathintana kukhasi lami eleFacebook elithi lona Njabulo Moyo Author Speaker. Kodwa laba abangabe sendaweni yakoBulawayo zikhona eBulawayo National Art Gallery, sabona Craft Center, yikho lapho engizithengisa zitholakala khona. Sengiyakhuthaza abanye abatsha abangabe befisa ukubana balobe ingwalo ukubana ingwalo ziyikusasa yethu. Yebo, abanye bengathi ayisikho bhizimusi elingakulethela impilo, kodwa mina ngomunye ozathi avize ubufakazi akhuthaze ukubana uyenelisa ukubana imuli iphile, uyenelisa ukubana uthole amanye amathuba ngenxa yokuthi usebenzise isipho sokuloba ingwalo. Singakhangelela isizwe se-Afrika jikelele besingani sisilela emuva ekulobeni ingwalo ezikhuluma ngazo. Kuqakathekile ukubana silobe ingwalo zethu ukubana sikhulume okumayelana ngathi ingakhulunyelwa, kodwa sizenzele ngobana indaba yase-Afrika iyaziwa yithi. Ngakho kuba kuhle ukuthi iphakululwe yithi.
Silukandaba, sithanda ukubonga uMnumzana Njabulo Moyo ngokungena kuhlelo. Silukugqiba lapha uhlelo lwabatsha, sizohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Connection. Mina sengishaya phansi Silukandaba olibalulisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Wobe. Sizohlangana ngolwesibili, bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Sithathe leli thuba ukuthi sinike umuntu ohamela inkomo osethulela ezokholo lwesiKristu.
Thank you.
siyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkanhla. Usiphatheleni mfundisi.
Sihlangane njalo kululolu uhlelo lwethu lwangesonto olukavuselela umoya. Siyithathele khonaphana indaba yethu esizwe kulelana iviki engithe mina kugulwa izigaba ezine lapha esihlangane khona uLuka chapter 7 ivesi lika 21. Labe sithi uJesu wasindisa abantu ezifweni nasebuhlungwini, wabasindisa emoyeni emibi izimpumputhe wazinika ukubona. Namhlanje ngifuna sikhangele leso sekusine esizimpumputhe ezathola ukubona. Liyakwazi ukomuntu ongaboniyo ngokufa kwamehlo enyama kungcono ngoba uyabonakala ukuthi vele kaboni. Kodwa lezi mpumputhe mina ngokuzwisisa kwami lesi sigaba zimpumputhe ezingaboniyo ngamehlo angaphakathi. Engxenye ungaze kube ngumoya omubi ngalokho, kodwa yikungananzeleli ukuthi kanti umuntu uhamba nje lapha emhlabeni uya ngaphi, kukhona ukubonayo yini owehluleka ukuthi azilungise yena enze nje izinto engathi uphila yedwa. Impumputhe zaphiwa ukubona okuqinisa ukuthi zabona ukuthi impilo yazo kumele ixhumane loNkulunkulu uqobo lwakhe, ngobana impilo yempumputhe yomuntu angaphakathi amehlo atshengisa umuntu ukuthi kumele abe umuntu onjani angaphakathi. Inhliziyo yakhe yikwenza kwakhe. Bakhona abantu abazimpumputhe, abanye ubumpumputhe bubangelwa unembeza ongasekho. Umuntu aphongwenza nje into aphongusukelana lolutho angakhangela ukuthi kambe impilo yakhe le ayiphilayo kusasa kuyabe kunjani. Yimpumputhe lephongudukuza emnyameni wempilo, ngobana kakula kukhanya kacabangi kazwi sisi ukuthi impilo yomuntu ifuna amehlo angaphakathi ukuthi kambe lapha emhlabeni walandani, wadalelwani. Bakhona abantwana bazimpumputhe abacabanga ukuthi engxenye mhlawumbe bawa esihlahleni ngababazi sentsho labazali babo, yibumpumputhe lobo. Bakhona abanye abantu abantu bangahlala kuhle bazibone sekuyibobodwa, balibale laba abahleli labo, balibale lo Nkulunkulu obanika umoya onalo ongadingwa ukuphefumula, yibumpumputhe bona lowo. Nabantu abadala ingxabano emphakathini ababandlula abantu bengakwazi ukuthi bakwenza ngobana bazimpumputhe kababoni, kwelinye ilanga abakwenza kwabanye kuzakwenzakala kubo ngezinye impumputhe ezifanana labo. Sicela ukubana uNkulunkulu asisize singabi zimpumputhe, sibe ngabantu abalombono, abantu abazadinga bafune ukuphila baze bahlangane loNkulunkulu abanike ukubona. Izizwe, imindeni lenhlanhla ezijiyeneyo ziyabhidlika ngenxa yobumpumputhe kwabantu, mhlawumbe abanye ngabakhokheli abanye ngabalandeli, ngobana ngaphakathi kwabo kabalawo ukubona kukamoya ukuthi impilo le esiyiphilayo kumelwe iphilwe njani. Singabi zimpumputhe, singaphaphatheki, asisondeleni kuJesu uNkulunkulu sithole amehlo angaphakathi sizwe impilo njengoba lokusa kudalelwayo. Yebo kambe singathalaza inhliziyo iyasuka kusibangele izinto eziningi ezibuhlungu, kodwa uNkulunkulu uthi angasinika ukubona. Kaze sibone ukubona sizazazi ukuthi singobani, sizakwathi umakhelwane ngobani, sizakwazi ukuthi ilizwe lakithi kumele libe njani. UNkulunkulu ukuthula ahlale lathi, asilondoloze kuze kungaphakade. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkanhla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Odokotela bathi abantu kumele bazivikele kugciwane le-COVID-19 noma kulabantu abalitshumi lanye 11 abathole izolo batholakala belomkhuhlane lo. Sokuqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivelenisa uGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.